Sawubona nazali, ivizula mina ngu-Anthony Majongos Umongi, ngilapha e-United Bulawayo Hospital, ngimelela amanesi lapha koBulawayo. Kuthi ngifuna ukukhuluma lendawo yegcukwane le-COVID leyana. Ngiyabona ukuthi kathesi ama-numbers abantu bayabanjwa igcukwane ayakhwela kakhulu. Kathesi even i-warden siyathi i-COVID ward i-Bartley Memorial Block kugcwele ama-patient ale-COVID. Kodwa-ke siyabona futhi kunjalo kuyabangela ukuthi i-UBH yonke even amanye ama-wards ayalalisa abantu abagulayo bangela umkhuhlane bayakhwanisa kubanja umkhuhlane lowo. Le ndawo yokuthi i-PP ikhwanele iyatholwa khonako kule-COVID ward, amanye ama-ward i-PP ayikhwananga. Njalo kuyabangela ukuthi ama-youth workers le amanisi la ama-friendly labour workers abanye umkhuhlane, sicine umuntu wonke ubanje umkhuhlane igcikane leya.
Sizwile uhulumende esithi uzadeploya abongi labongikazi esibhedlela se-UBH Mpilo eTongrove lezinye eHarare. Liyababona yini bebuya abanye, njalo liyenela yini ukuthi lisebenze ngemfanelo?
Kathesi bathi bayavula iTongrove Hospital le ekusileni, kodwa kathesi ekusileni ngiyo ngibone kathesi iyathola ama-patient abalitshwani ukuthi siyanjele ukuthi imikhuhlane ungakhweleka phambili uspread. Kodwa amanesi ngibona ukuthi amanesi amalutshwane futhi le ndawo, ukuthi amanesi abuya amasha abalutshwane futhi. Kodwa ama-nurses ahamba eThunugu afakwa eThunugrove neyokusileni avile e-United Bulawayo Hospital. Kathesi i-PP siyabona ema-warden lawa ale mkhuhlane ale gcikwane ala ama-patient ale gcikwane i-PP ikhona, kodwa sibona ama-numbers abantu bale gcikwane ayakhwela kathesi. Siyabonga.